Hayi, akusebenzi lokhu mane baphonge izihlupha kulanto ekhona lapho. Babazakhipha abayethi abanye nani, laba basalo kayenzani. Anti babephonge ukukhipha abantu mbitshela 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 ngizitho nanto awumele ngala kuqala ubena ngala project lona. Akuyenzi kube le-difference empilweni yabantu bezimbabwe. Abantu bafaka amasantini lawa kuyela kuvumelana le-United Nations babonge ukunika abantu ama-sanction okungela lutho. So thina sitakula ndaba ukuthi whether ama-sanctions akhona or ngakho siphile for over 10 years silama-sanction manje kuyini okuzayihlupha. Kathesi izinto sezingcono ezimbabwe vele zizaba ngcono kodwa ama-sanction lawa hhayi manje bayefuna ukukhipha ama-sanction ngabakhiphe wonke umuntu wonke kuma-sanction kakhithwe.
Ithi i-EU kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo olungeladlakela ilakho ukwesula zonke izijeziso, litheni ngalokho?
Asila ndaba lokhetho lolu, bona ngabantu abamele bayenze kukhetheli kwabantu. Ukukhetha kwabantu ngowemazimbavini, yibo abakhetha abantu abakhokheli babo. Ukuthi i-EU izabuya esithi yona ngama-election a-right azizakhipha ama-sanction akulalutho lapho and yena into ipromise yangkhona leyo ngeke ayisebenzi.